VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwaka zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolesine mhlaka 14 kuLwezi 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
$2 billion for the higher and tertiary education ministry. I think it's now higher and tertiary education, I think innovation and science and technology development for their various programs. $2.2 billion.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wethule uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget yomnyaka ozayo engena ku $63.6 billion.
Ama salaries yethu kasa kwani ukuthi tina sithenge ema groceries esiwafunayo ukuhambisa abantwana bethu ema schools ukugibela ama lifts sisiye emsebenzini and big ukuthenga ukudla.
Abongi abasebenza ezibhedlela lemakliniki kamasipala weHarare bemba phansi besithi kababuyele emsebenzini umqashi aze abaholise imali abayifunayo. Ngosuku lwanamhlanje eminyakeni emibili edluleyo kulapho ibutho elangena khona eHarare lahluthuna umsakazo weZBC njalo lamemezela ukuthi selidilize uhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wethule uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget yomnyaka ozayo namuhla engena ku $63.6 billion. Ugatsha lwemfundo yaphansi liyaphezulu yilo oluthole imali ephezulu engange $8.5 billion. Ugatsha lwezempila kahle lona luthole i $6.5 billion. Kodwa siza phenduka kulolo daba silethulele lona ngokugcweleyo. Siye kudaba olulandelayo. Abongi abasebenza ezibhedlela lemakliniki kamasipala weHarare bemba phansi besithi kababuyele emsebenzini andubana umqatshi abaholise imali ehambelana lesi sindo sedola lemelika emkambo wamabhanga ngoba bengenelisi ukuya emsebenzini ngeholo abalitholayo. Kubika intathelezindaba yethu uMavis Gama.
Lokho kuphuma emhlanganweni wenkokheli yenhlanganiso yabongi babomunicipala emadolobheni lemaphandleni eZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union lentathelizindaba eMedia Center eHarare. Unobhala jikelele wenhlanganiso le umnumzana Thaddeus Chisango ulandisa ngezikhalazo zabo.
Ama salaries yethu kasa kwani ukuthi tina sithenge ema groceries esiwafunayo ukuhambisa abantwana bethu ema schools ukugibela ama lifts sisiye emsebenzini and big ukuthenga ukudla sisiye emsebenzini konke lokhu akusakwanisiki.
Uqhubeke uChisango ethi lesi simo sibeka impila kahle yezakhamizi zonke zedolobheni leHarare engozini.
Kusibonisa ukuthi sokule problem enkulu kakhulu lapha eZimbabwe ngendaba se-health. Abantu bazadweka kakhulu, kabasathuli oluncedo abafunayo esibhedlela.
Omunye wabongi beHarare unkosikazi yeukayi Nyamunga ongu-registered nurse ehlangothini lwababelethisayo uthi isimo abakiso sibaphatha nzima sebesehluleka lokusa abantu ababo esibhedlela lapho bethe bagula kumbe behlelwa ingozi.
Most of these charges they are charged in RTGS dollars.
But the truth behind
lanxa imali ezihlawuliswayo zingezihlawuliswa ngemali yakuleli, iqiniso yokuba lokho kwenziwa kukhanyelwa isisindo semali yakwele Melika. Kungakho sisithi iholo lethu alisatsho lutho. Kubuhlungu ukuba ukuthi wena ungumongi owafundelwa umsebenzi. Ngathatha isikhathi lami ukuyafundela umsebenzi. Sengisehluleka ukunakekela imuli yami. Ngisehluleka khona ukuthi ngibatholise usizo kwezempilakahle lapho bethe begula. Kubuhlungu kakhulu.
Let alone fend for my family's health needs. So it's quite worrying.
Ukungayi emsebenzini kwaba kuhlangothi lwezempilakahle kumunicipala weHarare kwenzakala ngemva kokukhalala umsebenzi okwenyanga ezedlula ezimbili kwabodokotela abasanda kuphutsha izifundo abasebenzela izibhedlela zikahulumende bekhala ngodubolunye lweholo elingaseneli ukuhlawulela indleko yokuya emsebenzini. Abongi laba asebelensuku ezilithumi beqale ukungayi emsebenzini bathi akekho othe wazama ukukhulumisana labo ngaphandle komqondisi wohlangothi lwezempilakahle uDr. Prosper Chonzi abathi uke waveza ukukhathazeka kodwa kwaphelela emlonyeni kungela lutho olubhalelanwe phansi. Umeya weHarare uMnumzana Herbert Gomba uthi lanxa kulilungelo lezisebenzi zonke ukutshengisela ukukhonona kwazo kuqakathekile ukuthi kukhulunyisanwe lezisebenzi zonke zikamunicipala hathi ngohlangothi. Kodwa abongibona bathe uchiwo nguGomba yikubeyisa ngoba abakhala ngakho kungabe kwehlukile lezinye inhlangothi zikamunicipala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Silethuleleke udaba lwethu oluhamba phambili, udaba lwebudget yomnyaka ozayo ethulwe ngumphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube edalele parliament namuhla. I-budget le ingena ku 63.6 billion Zimbabwean dollars. Ugatsha lwezemfundo yaphansi leyaphezulu, i-primary and secondary education, yilo oluthole imali enengi, i-$8.5 billion. Lulandelwa ngolwezempilakahle oluthole i-$6.5 billion. Kubika uGibson Bebe.
Uluhlu lokubuthaniswa lokusetshenziswa kwemali kahulumende i-budget ka-2020 ebikhangelwe ngabaningi yethule namhlanje edayele ephalamende uMnumzana Mthuli Ncube. Uncube wazise ukuba ugatsha lwezemfundo luqakathekile kakhulu ekuvuseleni isimo somnotho elizweni, yikho becabange ukulupha amabhiliyoni edlula atobaminombili amadola i-$8.4 billion.
$2 billion for the higher and tertiary education ministry.
Kwezemfundo sizabona ukuthi wonke umntwana uyafunda ngoba uhulumende ufuna wonke umuntu afunde. Ngizakupha imali efika $8.5 billion kugatsha lwezemfundo yaphansi, ngiphe $2.2 billion kugatsha kwezemfundo yaphezulu.
Ngesikhathi odokotela labongi bekhalala umsebenzi bekhonona ngokusilela kwemitshina yokusebenzisa leholo eliphansi, uNcube wabele ugatsha lwezempilakahle amabhiliyoni ayisithupha lengxenye yamadola $6.5 billion okumangalise abaningi. Uqhubeke sithi umthelo wokulubile ekhulwini 2% tax uzaqhubeka ngoba uqakathekile ekuvuseleni umnotho welizwe lokubuthanisa imali ephiwa abantu abadala yempentsheni. Ingcwethi ecubulekayo zombusazwe uMnumzana Lulungisi Dube uncume kakhulu libhajethi esithi ingalandela ilakho ukuletha intuthuko elizweni.
Le imali ephiwe ugatsha lwezempilakahle i-health ale education ugatsha lwezemfundo kuyathokozisa kakhulu ngoba siyananzelela ukubana i-health le-education yizinto eziyisiqokoqela kakhulu kulokho okubizwa ngokuthiwa i-human capital development okuyizo iziqokoqela ngoba siyananzelela ukubana konke amazwe athuthukileyo athuthukiswe ngenxa yempila kahle yabantu babo leskills kumbe ukwenelisa kokusebenza kwabantu babo. So lokhu kuqakathekile kakhulu ukubana ingatsha zenezo zombili zithole imali edlula imali ephiwa ugatsha lwezebutho, ngoba siyananzelela ukubana iZimbabwe ayisilo lizwe elisempini.
Lokhu kusekelwe ngosokhulayo uMnumzana Dakabela Kobetsayi othi kuyajabulisa ukuthi ilizwe lisekela imfundo, ngoba elakusasa lelizwe lisebantwana nabafundayo.
Sabaqhayizela izandla ukuthi kulonyaka bacabange ukuthi benike i-education imali eningi ukudlula kwadade bekwenza khona eminyakeni edlulileyo. Kodwa sikhayela ukuthi imali lezi zizasetshenziswa njengoba kumele zisetshenziswe. Beke bekhiphe lawo at least ama-select schools alawo agcwele endaweni zabo Mathebeli ne-South.
Omunye njalo osakhulayo uMnumzana Mnashe Mdutsa uthe uthokozise ukuphiwa imali wabatsha abanamabhizimusi asaqalayo.
Ibhajethi leyi ibhajethi enhle kakhulu ngendlela engiyibona ngayo. Inhle ngoba sibonile ukuthi uminister Kathese for the first time unike imali enkulu enika kwezomfundo. Silinganisa le imali ayinike kwezabebutho lendawo ezinjalo kutshengisa ukuthi Kathese inhloso ekahulumende ikuthini kulungiswe imisebenzi, inhloso kahulumende ikuthini kuphakanyiswe ilizwe kukhuliswe umkhononi weZimbabwe. Sibonile njalo ukuthi ibudget leyi ilesihawu labantwana abasakhulayo, ufake imali engange $500 million leyi eyimali eyabantwana abancane abasakhulayo abangabe lesifiso sokuqalisa amabhizinis.
Uncube uveze ukuba ukulungiswa kwesilindelo sendizamtshina eseRobert Mugabe International Airport eHarare lemitshina yokugaya ugetsi lokusebenziswa kwamalahle awewange ngenye imisebenzi ezenziwa ngurhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa ephumelela okwamagama. Ezinye iingcwethi ezichubela ngezomnotho zithi zamukele ngemibono etshiyeneyo ibhajethi ka-2020 zisithi ikhanya ibukeka ephepheni, kodwa ke izoyicela ivuthiwe kukhangelwa ukuthi izolandelwa na ngurhulumente. Ugatsha lwezindaba zasekhaya oluyohlangano lwamapholisa lwabele amabhiliyoni phose amathathu i-2.8 billion elozomvikela lezobutho amabhiliyoni athoba munembili lengxenye. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Pepe.
Ukuhlaziya udaba lwebhajethi lolo usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Bekezela Madumafuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
I-budget namthulileyo adise ingathi slightly different nje si-compare le ayifaka last year. Ingathi ile focus kakhulu on ama-issues e-service delivery ungakhangela kuhle. Into ezihle ziphume zicaca okokuqala ukuthi indaba yakhe ye-2% lena vele kayichiyanga uma ngayo angani kahlukani layo. So izabe ilokhu ikhona ukuthi befinance abantu bafuna ufinansa ngayo i-service delivery. Usubsidize into ezinjengabo zupho bona labade bevele bekwenza hope ukuthi kuzaba njalo. Kanti bathi futhi kubhajethi yakhe bafuna u-add another $540 million ekuthengeni amanye amabhasi ezukholo kusubsidize izukho isuka kuma-2% nalawo asazi. Okunye kuphuma egcekeni but kungani kufihlekele indaba yokuthi bazalungisela abantwana bezikolo ama-sanitary pads. Looks like a positive move engathi ingafuna ukukhangelisa isibonakala ukuthi ingaqiniswa yini. Then in terms of issue ye-devolution evelimelele ngabantu abaningi, i-budget ayispeli out kahle exactly ukuthi bafuna ukuthi ibekwe njani imali le devolution, especially if considering ukuthi le mthetho ye-devolution ayikabi khona. So izaqhubeka njenganale ebuyileyo kathesi esiponza thoko le mali ye-devolution, but we don't know ukuthi i-custody yayo mbani, imithetho yayo imi njani and so forth. Nakathesi ubhajethi iphonga ukuphuma nje ingacaci ukuthi exactly iphuma imi njani. Maybe the other things nje zingakhangelwa ukuthi i-tax free bonus ingezelele from 1,000 to 5,000 kuqala ngoNovemba, kuthethisela ukuthi abantu abaningi i-bonus yabo yolonyaka izabe i-tax free njengoba abantu abaningi bengayiholi imali engangayenaleyo.
Ubona uhulumende efeza yini zonke lezi zithembiso le mali yokuqhuba lezi nhlelo iyitholakala?
Into ebuhlungu ngebhajethi ukuthi iphupho sisithandekile babe phupha nje ukuthi bafisa ukwenzeni, but usukhangela ukuthi iside yangkhona eqinisa amaphupha angkhona imi njani. Kuhle ukucaca vele automatically ukuthi hayi izifiso lezi ukuthi ziphumelelisiwe kunzima. I-tax yangkhona abayikhulumayo eza financer i-budget yonke le iyavela ngapha, amakhampani engakavuki i-agriculture silathemba sikwazi ukuthembela ezulwini silasho ukuthi liza kuba khona wasoze libe khona abanye imisebenzi kayikho i-income tax yayisoze ibe khona and so on so i-budget yangkhona i-continue yena leyana yokuqala yokukhiyakhiya asazi phakathi komnyaka zezosokuvumbuluka okunye ukuthi imali kayidobhwe endaweni ezinje kayithathwe ngaphi kube njengoba the sithathwa kuma-airtime asazi next time ukuthi i-tax izangezelelwa ngabhata hhayi in terms of ama-realistic figures sibila abanayo imali yoku-finance i-budget le ngendlela abakhuluma ngayo.
Kumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseGwanda. Ku live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sihlolisisa ukususwa kwaye ngumongameli uMoyi uRobert Mugabe embusweni kanye lodaba lwe-budget ethu lwenamuhla. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Kulabantu abayisithupha abangaba belimele kakubi kusehlakalo sokudutshulwa okwenzakale esikolweni seSoccer High School eLos Angeles eCalifornia khonapha eMelika namuhla. Umthethwandaba wamazwe omhlaba we-International Criminal Court usunqume ukuba kumele kuhlolisiswe amacala okubulawa mahlayana kwabokholo lwesiMuslim abe Rohingya kwele Myanmar. Ngosuku lwanamhlanje eminyakeni emibili edluleyo kulapho ibutho elangena khona eHarare lahluthuna umsakazo we-ZBC lamaphephandaba kahulumende njalo lamemezela ukuthi selidilize uhulumende ngoba wayelawulwa yizigilamkhuba ezazigombolozele owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Lokhu kwaba yikuqala kokugenqulwa kukaMgabe embusweni kwangena uMnumzana Emerson Mnangagwa yena owayesanda xotshwa ngumgabe esikhundleni sokuba ngomunye wabasekeli bakhe. Abantu abanengi baba lethemba lokuthi uMnangagwa wayeza guqula izinto abuse ngendlela eletha impumelelo njalo ehlonipha amalungelo. Kodwa abanye bathi umbuso kaMnangagwa mubi ukwedlula okaMgabe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leZanu PF uMnumzana Belief Gawule lo dokotela Nkululeko Spanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa. USpanda nguye osungula lingxoxo.
Okuqakathekileyo ukuthi sesisazike namhlanje ukuthi abebutho babe senga ezimithiyo ngoba phela bagcina bekhiphe laye uMgabe lo ngemvana kwalokho bagcina njalo bengabantu abalimaza abantu bafaka isisekelo sombuso welizwe eceleni bazenza bona abanikazi bomthetho welizwe. Ngibonani kwaba into embi kakhulu okufanele izizalwane zeZimbabwe ziyikhangele njengento engafananga isenzakala nxa kulo hulumende okhethwe ngabantu kumbe ongafakwanga ngodlame njengalowo esilayo kwanamhlanje.
Babu Gawule lathi lingena ibutho lathi lizama ukususa izikhohlakali izigebengu izigilamkhuba ezazigombolozele uMgabe ezazibulala umnotho welizwe ngenkohlakalo. Kodwa udaba lwenkohlakalo luyaqhubeka lalamhlanje.
Inkohlakalo mina angiyiboni ngaphandle kwabantu laba abakhona phakathi kwethu abanye bafuna ukwehlulekisa uhulumende. Abantu abanjalo basazo beswelakale ntungameli. Esenele sikuqaphele kakhulu ukuthi sibakhangele, sibakhiphe. Izisona vele singaba khona phakathi kwamabele, senele sikhitshe ukuze amabele kukhule kuhle. So kumele sikhangele izisona senese sikhona phakathi kwabantu, sisisuse. Kungakhathalekile kumbe sile tag yezani uPF kumbe sibele tag yani, kodwa singaba yisona. Ngokunjalo abantu abasisapote ngihlelo zikahulumende lezi, atho bantu beopposition kuphela, kulabanye within the party zanuPF abasisapote ngihlelo zikahulumende lezi, abalenjongo zabo ezithile abalazi. Kade sumumo lo okhona, okuningi kakhulu kade kusenzakala okwezimali kokule kuma prizes koloko, kade kuyikuganga nje kwabantu abathile abafuna ukwehlelekisa uhulumende.
Nanso dokotela Sibanda uyakhuluma ubaba Gawule.
Umnangagwa esethethe umbuso welizwe ngodlame olwenziwa ngamasosha. Kusuke kwahuquluzwa izimali ezifika ama 3 billion zikhitshwa ku reserve bank zinikwa abantu nje kungekho segcekeni ukuthi laba bazathaya ngobani. Siyazi njalo ukuthi izinhlelo zokubulawa kwabantu ngemva kokhetho luka 2008 zingaphansi kwamakhala kamnumzana uMnangagwa. Kubulawa abantu ngamasosha bengavimbele, bengalisanga, bebaleka. Inhlelo esezenza ukuthi lamanye amazwe abone impela ukuthi le nto ibivele ikhulunywa ngomnangagwa iliqiniso, ukuthi inhlelo zakhe zikhanya isikhathi sonke, kuba nokuthi lapha adlule khona kuyafiwa njenge kuphela. Khonokho kuyinto ebuhlungu kakhulu kuze kwazi uZimbabwe. Khathesi izimali kuthiwa ziphumile ntungameli ezintsha e-reserve bank sezigcwele esitaradeni kubantu abazithengisayo. Ilizwe nje selingaseleaguirei langaphansi kukamgabe, awuzange kube nokudlova lokubola kwelizwe okufana nalokho esikubonayo ngaphansi kukamnumzana uMnangagwa nabantu bakhe. Ilizwe selingalabantu abalutshwane, kubuhlungu kakhulu ungakhangela ukuthi abantu abadubeka kanjani, akulazibhedlela.
Baba Gawule, singafaka imisebenzi kamongameli Mnangagwa esikalini esilemiklomelo eqala kohodwa kusiya kwelithumi. Ungamupha imiklomelo emingaki?
Ngiyananzelela ukuthi uMnangagwa uthe ngemva ukuthi sengenwa eselokuzwe sekusekondwe iparty yakhe ukuthi kangene. Othwangirayi babekhona bonke babuya babusisa wonke ama-opposition parties zibusisa. Sitsho ukuthi ayevumelana lakhonoko okwakwenzakele. Umongameli wenzile umsebenzi wakhe. Wonke abantu bakhuluma bekhululekile, bekhuluma intando yabo ngenxa yokukhululeka okulethwe uMnangagwa for the first time elizweni lethu. Abantu babethi kuma bekhuluma bethalaza besesaba lokuthi ukhulumane.
Dokotela Sibanda, phakathi kwemiklomelo elithumi ungamupha emingaku ubaba uMnangagwa ungakaphendula ukukhulunywa ngoGawule?
Angithi uyabona ukuthi uGawule sivele wehluleka lokumnika imihlomelo umngane wakhe.
Mana ngithi khonaphana ngilibele ntungamele ukuthi suke izinto zaba ziningi. Aluba kwaba ngumhloliso ngangingamnika 90%.
Dokotela Sibanda,
awuboni ukuthi uMnangagwa akafiki ku-1 ku-0? Akalahlelo olodwa uMnangagwa oluphumelele ukuwazame ngena lapho ukuthi athi ye ngifuna ukuthi abantu sithi thina si-new dispensation kwafa lokhana kwabulela kachana.
Baba Gawule, singene kudaba lwebhajethi ethulwe lamhlanje. Abanye bayabuza njalo bayakhonona ukuthi kungani ezomvikela zithole imali edlula e-social welfare.
Udinga ukusekelwa umthuli. Kumbe ngithi ngikhanti tholakala umthuli. Nga umthuli singakukhuluma nje, umthuli nje udinga ukuthi simsekeleni kuphela. Sisusele izandla lezo zokwehlulekisa uhulumende. So ibudget liyana mina kangikhiphi lutho. Ngithi konke okwenzakeleyo, even i-social welfare nxa idole uhlelo oluncane, akumangalizi lokho Nkomo.
Dokotela Sibanda, uyamuzwa ubaba uGawule uthi ubaba uMthuli Ncube uyibambe kuhle impela i-budget.
Lokuthi kuthiwa kule budget ikudlala ngesikhathi. Udubo olukhona lokuthi uMnangagwa kalandeli hlelo oluyabe lufakiwe, wenza umathanda nje, kakwazi vele ukuthi lizwe ngabe limanejwa kanjani. Yikho phela limuzwe ekhuluma ngokuthi amasosha ngawethu akukhulunywa lokhana kuyabulala umkhonomi. Ukwenza njengesitha selizwe.
Udokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa. Ubexoxa endawonye lelunga lezanuPF uMnumzana Believe Gawule. Kusenjalo inengi lithi kalithokozi lakancane ngombuso kaMnangagwa. Kubika uBathabile Masuku.
Umsakazo weStudio 7 uxoxe loZulu kobulawayo lapho inengi elithe ababekukhangelele kuhulumende akufezekanga ngitshola kancane. Okukhona yikuba impilo iqhubeka isiba nzima ngamandla kungakhathalekile ukuthi uyasebenza loba hatshi. Abanye babuye bathi mhlawumbe uhulumende kamgabe wayengcono kulalo okhona manje. Omunye wabatsho njalo ngumnumzana Effort Ncube owenhlanganiso yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association.
Isimo selizwe ngemva komnyaka lokho kwangena lo hulumende okhona siyethusa kakhulu ikakhulu kwezokudla kwezokuphila nje okosuku ngosuku isinkwa sesakhwela kwakhwelise kwakhwela yonke into kwakhwela electricity kwakhwela amahlamvu etiye kwakhwela loni ijukela akulanto ethengekayo ngakho ke emuntwini weZimbabwe wayekhangelela ukuthi kuzoba lenguquko wethuke kakhulu ngokuba impilo ibuhlungu ngendlela edlula lokho esasilakho esasiphila ngaphansi kwakho ngaphansi kwamgabe sekuphindwe kanenge ubuhlungu ulusizi lusizi lusizi kho konke
umnumzana Thembelani Dube ongumbalisi uthi eminyakeni le empili kunengi osekuguqukile impilo kuZulu isinzima ngamandla
nxa siqathanisa u-2017 November lo-2019 November uzafika ukuthi kunengi osokuthe kwaguquka ngo-2017 abantu bebeleholo kade lithenga izinto bezithengeka kathesi abantu kabasaholi izinto kazisathengeki ngo-2017 imichovo ibichiphile abantu begada santando kathesi abantu sebegcwele emabhasini atshone layinelwe nxa sesikhangela ukuthi generally nje in terms of i-atmosphere abantu lapha babenganithwa balokwesaba ngabo 2017 kusiya lemuva kathesi abantu bayakhuluma bekhululekile esingathi ukuthi into enhle kodwa ke generally impilo isinzima ezibhedlela kakusela amadokotela ezibhedlela kakula mithi izisebenzi zizondile phandle la
umnumzana Mike Ndiweni umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association uthi umumo okhona manje elizweni ayisiwo abantu ababe ukhangelele kuhulumende omutsha
ngeminyaka emibili esiyedlule akulobunzima ukuthi thathwa umbuso kuRobert Mugabe sibona abantu begcwala ezitaradeni bekokotsha cha umpululu besithi hayi sizoba lethemba into sizizaguquka wonke umuntu wayekhangelele inhlalakahle izinto seziyaqonda zithi nta kube lobunandi elo chakulo luje elizweni akela namhlanje kulobunzima kakhulu abantu bayadubeka abantu abenelisi ukuthola imali bathenga ukudla kula mithi ezibhedlela odokotela bayakhahlelwa bayaxotshwa amateacher athasenelisi ukuthi ayemsebenzini khangela emakhaya abantu bayalamba inkomo ziyafa kula manzi izulu kaliyini so ngathi sithukiwe
Unkosikazi Barbara Tanyanyiwa, isikhulumi sohlangothi lwabesifazane ebandleni le-MDC, uthi abantu bavele baqilwa kukhetho.
Abantu badubeka, abantu badubeka sibili, akulanto e-right, akulanto engcono. IZimbabwe isi worse than lokho eyayikho khona before 2017. Before 2017 isinkwa sasisithenga $1 for $2, sibona isinkwa sesingama-$15. Kona babantu bakhola ama-$100. Sibona ukuthi imali yethu yayi-US dollar kodwa kwathi kungena i-government le enja i-US dollar yakhitshwa izimali zasala zingama-bond okuyikuqili bezwela kakhulu ebantwini sabona njalo ukulethwa kwe-2% tax okuyinto enzima kakhulu ukuthi lo gogo osekhaya kosikhobokhobo kona la ngazathenge uyatekswa abantu beZimbabwe bathwele nzima kakhulu
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Charity Nxumalo uthi umehluko okhona nje ngamabhasi.
Ngesikhathi kusiba lohulumende lo omutsha besicabanga ukuthi kwesinye isikhathi kuzoba lomehluko. Hayi, amnamboni mehluko kumbe wamabhasi. Yiwo ngaba umehluko kodwa hayi bakithi sithwele nzima. Wona amabhasi singagada njani singadlanga.
Iningi labantu liveze ukuba eminyakeni le empili uhulumende omutsha ebusa impilo kaZulu ikhanye isiba nzima ngamandla kungakhathalekile ukuthi uyasebenza loba hatshi ngoba losebenzayo iholo lakhe lingasathengi lutho izibhedlela kunje azila imithi loba okokusebenzisa ngimele iStudio 7 yikoBulawayo ngingubathabile Masuku
Siyabonga Ntombi Ndala kwanele mthwakazi olivalelisa yo ngontungamili inkomo
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.